kusegcekeni ke upresident Thabo Mbeki uphendukile izolo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana ukuzohlangana lo president Jamisi.
Kahle kahle kade ukhuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba bayetshile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yizo lezi injongo kapresident Jamisi abeyikuthi amazise ukuthi nxa kusukele ehle uhlangothi lwakhe udibobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga ngumuntu wonke, njalo akula ekwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazihlaliwe ukuthi zenziwe izeg ne-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungenampumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi upresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho lasemphakathini akakhangeleli ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungise singakuthi isisekelo sombuso i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende nezindaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. Upresident Zamisa ufuna ulungise lezi ndaba yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi kulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube ne-transitional mechanism. Upresident Zamisa uthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi uMnumzana Mbeki uthi uMnumzana Zamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu PF kuzama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile. Njalo siyazi thina ukuthi